kathesi ukhankasa esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hhayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate i-candidateni kwathesi lapha kubukhansela ngozwane kubu-m p ngozwane upresident nawo yikho kuphela ukukhankasa esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days eseleyo before u-23 August otherwise akula ukhankasa okukhulu esikwenzayo now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayekezamani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani utshele endlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 uticha ungumpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola liku-value bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars ngemali yama-RTGS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esipha ama-services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifiweli nge-US dollars umnangapha kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisikhulukuzeni ifiweli yakhona usiholisa ngama-RTGS
nxa kunjalo-ke bakhankasa njani njalo bavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu ubona ehlabela nje hambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenzayo mnangakho is continue to abuse ama-state resources athesi besearch pink ngakutshela mina dube ukuthi ngesikhathi besearch pink ebhinga ubungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besearch pink abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesearch pink sebona ngani ukuthi abantu abamthandakaabana bafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonto akukhankaseki bayakhankasa nethini ebantwini batshele abantu amanga ngo-2018 kathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela utitsha uthela akumvoteli yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akumvoteli umkalo engelanathukela engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona lapo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngikuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga ngunkulunkulu ngasonto yapho ikuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo be yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke